Sika disenda ba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 7 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abalichomi kwalimala abanengi engozini yokuchayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo.
Impilo bani ke yokuthi kumbe singathi lilizwe elinjani ke elokuthi amafutha asezakhwela ngomvulo wonke nje kumbe singathi ngeviki ngeviki.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezexcitu kanye lemela abathengi enakoras isona ukukhuphuka kwamafutha ezimota.
Amadokotela kodwa bona bavumanga bayala enkulumeni basuka bachambela bakhona bavumelani ngenkulumo lezo esasilazo.
Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abalichomi kwalimala abanengi engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili emangweni ophakathi wedolobho legweru lelekwekwe ekuseni izolo. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yenkampani yaComen Deep ebivela kwele South Africa isiya eGokwe. Le pasi ye Kovasberg ebelubhekise eGweru. Amapolisa athi asacwayisisa. Inhlanganiso emela izisebenzi ezexcitu kanye lemela abathengi iNational Consumer Rights Association sezisole ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota zisithi kwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo. Ilitha yedizili eyodwa iqonge ngomgqibelo isuka ku-$12.42 yaya ku-$15.64. Ipetulo yona ikhuphuke isuka ku-$11.76 yaya ku-$14.97. Ngamanye amazwi ilitha ikhwele nge-$3.22. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Ncube uthi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto zonke ikhuphuke.
Iholo ke lisalela ngamuva okumangalisayo. Akusimangalisi lokhu ngokuthi sichile ekuqaleni ukuthi imali esiyisebenzisayo kumbe uhulumende ongathi yiyo okufanele kube yi-mode of exchange. Asiyo mali phela ngamaphepha nje kumbe singathi zinombolo nje ezitholakala kuma-accounts abantu ezingatsho lutho. Udube silalo ke ilolo lokuhulumende kufanele alulungisise. Sibona uhulumende kalaleli kumbe kalasineke ngokuthi adinge imbono kwabantu abathize bese sile platform ke le kuthiwa i-Tripartite Negotiating Forum ebesikhangelele ukuthi uhulumende ke uzabuya ke athi ngilenkinga ngilenkathazo enje ngilodubolunje singenza njani njengesizwe njengoZulu khona sizamnika amacebo. Sibona ke uhulumende lokhe nje ekhipha singathi ngama policies kumbe imithetho kumbe izinqumo engabuzanga bani ezenzela nje yedwa. Sibona laba bamabhizimisi njalo bayakhala bathi kababuzwa babona nje kumbe bazwa bavuka ekuseni bebale emaphepheni ukuthi uhulumende yikho lokhu osekunqumile.
Kuyini elingakuxwayisa ngakho uhulumende?
Owethu umbono nje ngumbono oleqiniso loba nje siyakwazi ukukhulumende kasoza ujabulele kathi ke thina sima leqiniso kasifuna uqamba amanga yikho besithe abantu kabaholiswe ke ngemali elohlonzi ngoba phela leyo asilo mali siyakwazi ke ukuthi umbono lowo asombono othakazelelwa nguhulumende ngokuthi uhulumende ubona kuza engani uza kwehluleka phela ukuthi athole leyo mali abhadale izisebenzi zakhe kodwa phela imali esibona ukuthi khona ilohlonzi imali engasoza ke ikhuphuke suku zonke nxa kufunakala ukuthengakala amafutha sibona phela ezinye izindawo ukuthi lapho kusetshenziswa khona imali le engaphandle intengo ke kayikhuphuki suku zonke nxa singakaze silungisise phela ezomnotho wethu aluba ke siyacela phela abalemali elohlonzi sisebenzise lezo mali lo mbono awuthandakali ke kubantu abakukhulumende basibiza ngamagama bayasithuka bathi asoma Americans thina sihambe sehlale eAmerica nxa sifuna ukuhola ngama-Americans basinika izinhlamba ezithize kanti liqiniso ke ukuthi le imali abayibamba ngamandla ukuthi abantu bayisebenzise kasiyo mali
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU amazwi kamoyo agcizelelwe isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlelancube
thina njengenhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona ziya phezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokho noma kungaphe emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho ke izinto ziyahlala zikhwela ziya phezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza la kancane njengenhlanganiso siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo siyasola kakhulu ukwehluleka kwahulumende ukuthi ubonakala usebukele seyiyekelela izinto sokunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo emangele nje sekele izinto zigiqika zihamba zisiya khona le lapho kufiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa lolu daba
kutshoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kaZulu
ukukhwela kwamafutha ezimota kuzafuqa yonke into isiya phezulu usizini luzaba lukhulu abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla baza kwehluleka ukuhambisa abantwana besikolo baza kwehluleka ukugada izimota bazaquma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona kanti ke labo abezimoto abazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe lezimoto emgwaqweni sesisiya lokho sibuyela emuva lapho sasikhona ngabo 2006-7-8 kanjalo kuyinto ebuhlungu kakhulu abantu bathwele nzima okumangalisayo kumele kulungiswe ngandlela thile kumele kulungiswe asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngalendlela kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho kwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulaya indlala
udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo ingaphathisa yini
iZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe le mali ezimeleyo ngakho ke selokhu kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kaliyindawo liyahlala sesibona ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi labo somabhizinisi bengalithembi umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i-20,000 i-30,000 i-100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela ngakho ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe abuye lemalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe i-economy ngendlela efaneleyo kulungiswe zomnotho ngendlela efaneleyo okuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe le mali yethu. Yebo kambe imali yethu kuzamele sibe layo, kodwa kumele kuqale kulungisiswe yonke into ikangakabi khona, kwendlalelwe, hayi ukuthi ibekwe nje ifakwe nje ingelamandla. Kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kulwe lobugebengu, ngokuba bona la bantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende ibabathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo. Ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobugebengu, abuye futhi aphe amandla ezomnotho abuyele lapha ekhona ngokubuyisela imali ethengayo, hayi ukudlala ngabantu ngalendlela okwenzeka ngakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lanxa uhulumende esithi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kumele babuyele emsebenzini namuhla nxa bengafuni ukujeziswa, odokotela laba bathi kabayi njalo bathi kabasoze bavume ukwethuselwa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBataya Moyo uthi odokotela kumele babe semsebenzini ngehola lesishiyagalombili ekuseni namuhla. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla sogatsha lweHealth Services Board umnumzana Paulinus Sikhosana.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela, bathi khona bavumelani lenkulumo lezi esasilazo.
Lali banike malini yini?
Sina as an employer asoze sikhulume ama-figures imiholo yabantu, it's unethical. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana, kodwa odokotela bona abakontinua ngama-negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngaphi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzele, so bangabaleka emsebenzini. Ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhatshi bamadokotela, bayakwazi nakho khonokho.
Indlela enhle yini yokwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma, bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile khonokho?
Wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho nabo abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani basho ukuthi abavumelani lenkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Umnumzana Paulinus Sikhosana isikhulumeli siphathamandla sogatsha lweHealth Services Board. Uhulumende uthi uzamangalela odokotela laba emthethwandaba ophatha izindaba zezisebenzi labaqhatshi, kodwa odokotela bona bathi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engakhuphula iholo labo ngezinga abalifunayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko usecele inkantolo ukuthi ibambe uhulumende ngamandla ukuthi amhlawule imali yempentsheni ephezu kwe $300,000. Iphephandaba leHeraldi lona lithi ikomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni isicele amazwe aseSadak ukuthi ayiphathise kumizamo yokuthungatha inotho eyantshontsho yafihla kulawo mazwe yizigilamkhuba zeZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani kustudio 7, minigama lami u-Adolf Shaba mina into engizibuza ngayo ukuthi lo muntu abambiza ngomnankakho wale ZANU-PF yakhe wayenzani eZimbabwe ngoba ilizwe lipulisiwa lisiyaphambili kodwa walokhu bezitshaya izifuba bethembe khona ukuthi noma kukuyi-election bazotshotha i-election ukuze behlale embusweni vele abazimiselanga nje nokwenza umehluko ezweni lakithi izwe lifa lisiyaphambili sesibuyelile sesibhek to 2008 khumbule amanye amazwe ayaphambili thinelethi libuyela 10 years back.
Njani ku studio 7 eMahlangezulu ninte enhluphayo yena le imali esothi iyabuya izangena engatshelwa abantu ukuthi imali bani tethi list angithi abantu kufanele sitshelwe bama 3 months ukuthi sitate ama features emali yena le so manje ngingazophiwa umntu ananzi nazo imali so siba isivumbuvu abanhlabaka abasenzi bantu angazi ukuthi bakwenzelani khona lokho sho ukuthi sesingaphe ngojunior manje hayi kunzima.
Ngoba sanibona ninjani ngo-studio 7 yento ngamenko ndiminingana ndingayiwentintayi neporo ndiwentayi neporo selebhoto jalo siwa phaya kuditshi sayagentsheka phaya ndiyisihamba tinogala esithi yena selebhoro kumatendeni yena nozibabo kunawo mafeziyo yo yena unawo mafezi ti una wabhata mabhenki woga ndio wabhata koga ikoko kusele yena ndiye mabhizinesi ndiye mozilesa ndaboya ndiyo zigwene mthayo ti yena vela yena ukumangwe uloku mlili mande
Nisenkayi lapha engikhona kosivalo ngicela ukukhumbuza abantu bezani PF laba bathu ngo-2030 babe belokhe bekhona embusweni ukuthi hayi madoda uSmith wayesitsho njalo esithi angakafa ilizwe leli walithathelwa umuntu omnyama kathesi unga lani kuzaliphelela abantu bezani-PF njalo linalingcono bali abantu abamnyama njengathi sizaliphithiza kuphela chuma logawule nxa lingafanga lina.
Sanibona abantu bakithi ninjani ngezindawo ngezindawo asibone zelizwe ilizwe lokaligcina liguguteka lisiyaphansi manje umnankakho seyobuya wayethula lento ayihambele ngayo phesheya athi uyadinga ama-investors hawu umnankakho vela kula nto uyabeyilanda uyabe siyabuka indawo nje siyabona nabangani bakhe nale mali ayitshontshayo abeyihambisa akula kutuyebesiyadinga ama-investors akhona nje ukuthi ukuthi kona ilizwe ukuthi lizovuka hhayi izimbabwe kula muntu ongayivusa lizovuswa mbani ilizwe lizwe kahle kahle lishota ngopresident akula president umnankakho angeke ukuthi ngupresident umuntu ongacabangiyo bona nje yonke into nje sebezama kuphela ukuthi maybe masingathi maybe kuzolunga akusekho into abaneshow nayo velo angeke bebe neshow ngoba into yakuqala vele bayatshontsha yena umnankakho into yakuqala ngokorrupt uzotha kule commission le efuna ukuqeda i-corruption kanti why ingabupheli umnankakho wasibonti iyasebenza umuntu obulala abantu kangaka umuntu othumba abantu umuntu obupha abantu kangaka why ingaqali ngaye ibopheli umnankakho wasibonti iyasebenza nale commission kanti kuboshwa kanjani kanti kuboshwa kwale bhadeli njani napa abantu manje sebeze bebulawa yinayo indlala manje indlala ibhokile ekhaya ngale yena ubhizi uzula ngale lokuze le imali leyimali yelizwe isitendile imali esiza abantu ngayo ethenga imithi esibhedlele ethengele abantu ukudla into zithola ngale ekhaya le mara yena ubhizi uhlala emoyeni njengenyoni ubothwa ngumuntu ongalungisa ilizwe lalokhu ilizwe vele ngeke lapha lalokhu abantu abezanu-PF laba bagridi kakhulu and bonke ungathi bacabanga into iyi-1 ayizikhathele thilake laba abantu ilizwe vele alilapresident amasela la ngeke ukuthi ngopresident ngamasela odwa zomapresident kuzwa kuthi aye uhulumeni uyazama uhulumeni usebenza nzima uzama ukuvuthelela umnotho kathi imali babeyithontshelane babeyivulelelane ilizwe ilizwe babelibulalelane kodwa lokhu kwabodikmozibhuti mnapuzwa usibuhlungu yazi abazama ukukhuluma njengabantu mane yazi bengamane bekhuluma yazi uzulu uphila nzima kakhulu abazama ukukhuluma njengabantu abasiboni isimo esekhaya kona ukuthi isimo sinjani bekuvuka nje kusasa lipho ukuthi hayi uhulumeni usebenza nzima usebenza nzima uhulumeni kamnankakho usebenza nzima njani umnankakho ethole ezula phezulu bona bephasi betshiswa lilangaphandle bekuvuka kusasa ukuthi hayi uhulumeni usebenza nzima ye ah kota especially ngokuqala kula mithi bona bathembe kona lokuthi kona nqabe lokuzwa labo kumbe ba ngapha South Africa bona bayaphetheya bona babuya ngapha ah kota lento lena izisusizi yazi especially njela kakhulu abantu basekhaya laba man abantu abangela abantu abasebenzelayo ukuthi ma usehlelwe isimo esifana nalesi uyeza njani uzibhekana naso njani isimo esinjani uba phila uyazibheka lo nyubuzima yasusecele komlilo just ma uswele iphilisi nje okwaleyo lakho ukuthi unizama ukunqunda lowo buhlungu ah kodwa yazi laba abantu abangazwela abantu labo hayi
aboge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokutholakale amanxiwa edolobho elabhidlika eminyakeni ezinkulungwane ezinhlanu edluleyo enyakatho yelizwe lase-Israel. Idolobho leli libikwa lalihlala abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Izibotshwa ezilitshumi lanye zeqembu labahlamuki besiTaliban kwele Afghanistan zikhululwe ngemva kokuvuma kwaleli qembu ukukhulula izizalwane zakwele India ezintathu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Sokulomfakazi wesivili othi uzimisele ukuchaya imfihlo ephathelane lokukhulumisana kukamongameli Donald Trump lomunye wakhe wakwele Ukraine. Umongameli Trump wetheswa icala lokwethusela ele Ukraine ukuthi liphenye imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe uHunter kwele Ukraine. Umnumzana Joe Biden ulakho ukuncintisana lomongameli Trump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo nxa ethe wakhethwa libandla lakhe lamademokrats. Umfakazi wesivili lo uthi kunengi okwakhulunywa nguTrump okuveza sobala ukuthi wadinga uncedo lweUkraine ukuthi lingenele kundaba zombusazwe weMelika okuyinto engekho emthethweni. AmaDemocrats aphakathi kwemizamo yokususa uTrump embusweni esebenzisa uhlelo lweimpeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Ah, ukuthengisa ukuthi udaba lolu lu serious and uTrump I think this time around angiboni ukuthi uzothola indlela angaphunyuka ngayo lapha ngoba ama Republican nabanye abalandeli bakaTrump bezama ukwenza ngathi udaba lolu alukho that serious ukuthi iphone call yakhe lo Zelensky we Ukraine ukuthi akulanto wrong abayikhulumayo. Kodwa siyabona ama Democrats echuchisa lolu daba ukuthi uTrump waphula umthetho ngokuzama ukufosela ama Ukrainian ukuthi ayinvestigate uJoe Biden onguye omchallengeayo kukhetho lwa next year. So yeah, ukuvela kwalo owesibili othi naye ulolwazi ngaleyo conversation ngaleyo call yenzwa nguTrump lo president weUkraine kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi abantu be-intelligence ba-serious ngokuthi baqhubeke ngalolu daba lokuthi bancedise ama-democrats ukuthi bamkhiphe uTrump ngoba vele kumele bam-impeach ngoba uphula umthetho.
Uthi wena uTrump kasoze enelise ukuphunyuka kodwa uza kwehluleka njani njengoba abebandla lakhe lama Republicans abayibo abalawula idale leSenate bemsekela?
Well, I think as long as more evidence ivela kwamanye amalunga njengalo uwhistleblower owesibili esizwa ngayo ukuthi unaye usephumele egcekeni ukuthi yena ke ule direct information ngoba lona uwhistleblower ublower oqala uTrump ubezama ukuthi athi lo muntu ukhuluma nge second hand information inzwabethi so manje lo ophuma manje ukuthi no mina ke ngikhuluma directly ngodaba lolu ngakusho ukuthi wayekhona either wayekhona elalela ukukhulunywa nguTrump ngoba remember iWhite House ikhiphe ama-transcripts i-transcript ekhiphileyo was not i-word for word okwenzakale ku-phone call liya it was just i-summarization yabo yokuthi bathi hayi okay yilokhu okwenzakalayo so now sekuvela umuntu othena wayekhona kukhona so kwazi bani ngoba maybe mhlawumbe lo muntu ulama-details by detail word for word kahle kahle kwakhulunywayo ngoba remember umuntu lo angeke aze arisk umsebenzi wakhe ukuthi aphumele egcekeni ngalolu daba if engakholeli ukuthi into ayaziyo or ayizwayo ngempela iyakhombisa ukuthi uTrump waphula umthetho ama-republican angazama ukuthi amele esayidini akhe la ku-senate but ekugcineni umthetho umthetho nabo bazogcina beluze i-support from abantu abayibona babathumeza ku-senate yakhona so kumele labo bananzelele ukuthi aba-overplay isandla sabo to a point where ku-affect ama-constituents abo abarepresentayo ku-senate ngoba baku-senate befakwe ngabantu
umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT emelika sixoxela ekhonapha emelika somthulo umehlo kaZulu ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ithi izwe sisefune ukudlalela lakhe elitsha siza kubalayeke kuhlelo Woza Friday konapha emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu lithiye indlebe ukusiphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili kufe abantu abalishumi njalo kwalimala abanengi engozini yokutshayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo inhlanganiso emela isebenzi ezexcitu kanye lemela abathengi inakora zisola ukukhuphuka njalo kwentengo yamafutha ezimota odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa fast 7 na Mina lani asbeni songe tsasa. Xeno clock ngwa fast 6. Olivalelisa ya mtunga milinko mom.